Kasi asinanzele vele ukuthi isikhathi esiningi lapha eZimbabwe i-by-election ijayele ukuthi inani labantu liyehle liye phansi. Angilaqiniso lezizathu zakhona kodwa vele siyasikubona, kodwa kwalesi sikhathi sibona ungathi inani lakhona beliphansi kule ngendlela engajwayelekanga. Kodwa sinanzelele ukuthi okubangela khonokho izizathu asilaqiniso laso, kodwa sibe sinanzelela nje ukuthi bakhona futhi abantu akade bezama ubhoda ebantwini benyenyezela abantu ukuthi abantu bangahambi besiya bayevota. Lokho sihlangane lakho kwezindawo abantu bekwenza lokho kulabantu abakwenzayo. So ke engxenye lokhu sinanzelela ukuthi njengoba sinanzelela ukuthi ibandla le-CCC okwalesi sikhathi kulokungathi kulokunye okudungekileyo okungathi kulokungazwani, so kungaba isizathu sakhona ukuthi balaba abanye abe bandela i-CCC engxenye abaswele amathuba okubana bangene, kade labo sebezama indlela zokuthi uhlelo lweli lufe. So ke lokho sikunanzelele, kodwa ke eqinisweni yikuthi abantu bebalutshwana. Sananzela ukuthi khona okwenze ukuthi kugcine sokungena ibandla le-ZANU PF kakhulu elingajalanga kungene kakhulu lapha koBulawayo. So ngezinto esizinanzeleyo zeneso ukuthi abantu ngokungahambi kwabo bathethe bafake ibandla le-ZANU PF ukuba nalo nalingene liye khona phana, kodwa ndeshuwa abanye abantu kade bengabe belesifiso kodwa bagqugquzela ukuthi bangayi ekhethweni. Angisoze ngitsho ukuthi izizathu yiziphi, kodwa khona kade sihlangana la kwezindawo ukuthi abantu bathi abantu bangayi.
Manje ngokubona kwakho elakusasa lebandla le-CCC linjani, ikakhulu nxa sikhangela ingxabangxoza ekhona okwamanje?
Ingxabangxoza esebandleni le-CCC kwalesi sikhathi sibona ungathi hayi isifike sibangene siphezulu kakhulu sokuthi sokusenza labantu abahlali beZimbabwe bangasakwazi ukwenzakalana. Yena lingabanqoza futhi mina kakhulu ukuthi ngiyenye engabe yenza ukuthi abantu bangala kuma-by-election bangaphatheki, ngoba khanye ngathi abantu abaselathandwa kakhulu le-CCC ngendlela okuxatshwana ngayo. Sebesenza lokho esingathi na they are now lacking trust kubanda le-CCC lobukhokheli bayo. So ke le ingxabangxoza kufanele ilungiswe. Ingalungiswa njani? Yonke into nxa yona-ke kufanele abantu bahlale phansi bakhulumisane, sikhangele ukuthi bona abathungameli abazifundisa ukuzehlisa omunye komunye, bahlale phansi bakhulumisane, ngoba izizathu zokuthi waye kuxatshwana ngabona bayazazi abathungameli laso asiwa kulo mbuzo bayakwazi khonokho. So ke into engulukuthi bahlaliswe phansi bakhulume, badinga umuntu ongaba ngumlamulankunzi, umuntu ongasoze athatha uhlangothi abize iy'ngatsha lezo ezingathi aziswane, kuxoxiswane, kwenzele into zihambe kuhle. Ngoba eqinisweni kungaqhubeka kunje, ibandla le-CCC ibandla elingagcina lifile, njalo libandla ezagcina futhi selula libalekelwa ngabantu abathi bengasela ndaba lwa phela. Ungananzela khathesi okwenzakale kuli-by-election kuyakhanya ukuthi abantu ku-CCC sebefuna ukunyomuka. Ungakhangela koBulawayo lapha bekulamakhansela la ayerekholiwe abebuyela, athi ebuyela kwakhanya ukuthi i-leadership ye-CCC ibikusekela ukuthi bavotelwe, sithatha yena upresident ngokwayela besewavotelwa ngabarekholo, kodwa sibabone bedliwa. Ungakhangela ukhansela ka-Ward 1 uSithole udliwe ngukhansela wezani khona ngayo, kusegcekeni ukuthi abantu futhi beyedwa ubengela double candidate but udliwe. Ubuye usondela apha ku-Ward 24 ubatirayi la udliwe umuntu wezani, uhambe ku-Ward 20 kulo ndoda lo uDube laye wayerekholiwe udliwe umuntu wezani. Kutshoni khonokho? Kutsho ukuthi abantu sebefike esibayeni sokuthi ibandla le-CCC hayi mabona sebefuna ukulikhafula ngendlela eliziphatha ngayo.